ubututha bethu busekuthini xa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi kodwa thina singelalutho esilutholayo bona bahlakaniphile thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani ke nika umzekeliso ukuthi xa singasayina isivumelwano neSingapore iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium lathi kumele futhi sithi kuSingapore thina wena lina Singapore xa lithenga ilithium thina sile nyama yenkomo lapha thengani beef yethu sibe le market lathi enkomo zethu bese siphenduka lapha silime futhi inkinga yakhona ukuthi izivumelwano zakhona zingaze zisayinwe abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho thena asibeni sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama-bilateral agreement lawa asayiniweyo njengabantu bakobulawayo njengabantu beZimbabwe ukuthi sikwanise lathi ukuthi sibenefite akula mpu ocabanga khonoko esifunayo ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD akona wonke useless unless and until siqalise ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etonast labo lupane aqalise ukufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators uhulumende angaza sign agcwalisa library isivumelwano lezi nxa singajintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabutshiyelwa ngama British abasifundisa ukusebenza engithi mina i-training for servitude sifundele ukuba ngu-accountant si-account imali zikabani amakhampani akhona engasekho unless we begin sisilahlele ingubo yobugqili esengqondweni yethu ama-agreement lawa sizasincede lutho.